sikwenza njengomhlangano wezano PF ekwenzeni konoko siyabe sisenza ukuthi sincediseke imali dingwe enhlelweni ezinjengazeni ezinjalo isikhathi akulanto embi ngakhonoko kumele kusetshenzwe even lanxa kuyisikhathi senezi ezinjengalo dingwe kwezinye izikhwama kwabanye abangasincedisa ngoba uhulumende engalayo lepati singalayo imali naleyo.
Lina njengesigaba kukhona lani elizakwenza kuzabuya lesigabeni?
Ye, uhlelo lolu sithandekile nxa lusenziwa lusehla lusiya khona ngalezi gabeni kuma provinces. Abantu nxa kudingwa imali lezi kuyabe kuhlehlwa kusiya khona ngale kuma provinces kuthi labo abasincedisayo labo bebe yibo abafaka imali. Ukhumbule phela kulabantu abayenza amabhizinisi atshiyeneyo abayenzela imali kuhle kakhulu even nxa umbumuna lo unje bakhona abantu abayenza ezenjiwayo lani imali iyatholakala sibili xa kuthe sacela kulabo abangasincedisa.
Sesikhangela zona inhlelo zokhetho lezi okumele zilungiselelwe imali, ungathi ziqhubeka kuhle yini?
Inhlelo zithandekile ziphanjaniswa nje umbumuna lo we-COVID. Kungasho umumo we-COVID ngabe ngithi inhlelo zonke kodwa but kukhona sithandekile esikwenzayo njengoba singamanga lanxa sisebenza sinanzelela nje njengomhlangano ukuthi kule corona i-corona landela imiyalo naleyo World Health Organization ukuthi abantu basanitize begeze izandla benze yonke into. I-corona le sikhuluma ngayo sithandekile igcwele konke le maphandleni sikhona. Isikhona siliyamemetheka sili corona. Ngokunjalo sisebenza siphakathi kwawumumo nalowo mubi kakhulu we-corona. Siqale yiko ukulungisa ama-structure, yiko okwenziwayo kwakathesi ukulungisa ama-structure. Siphakathi kohlelo lwakhona lokulungisa ama-structures ngoba siqale khona kuma-cells. Kuma-cells kathesi sesiphutshile, sesiya kuma-district, ubumba ama-district kuma-wards lapha. Sisuka kuma-wards sesiya kumlungiseni i-province. Singasuka ku-province okuthi yalungiswa amalunga e-central committee. Yilo hlelo lokuqhubeka luhamba. Umhlangano uyayidinga sibili kakhulu imali ukuthi iqhube wonke umsebenzi wonalowo engiwubalayo.
Umnumzana Kembo Mohati uthi iZANU-PF ngedlula amavoti ayi-5 million. Ubona lokho kusenzakala yini kumbe abantu abathi umnotho suwile sebengavotela amanye amabala?
Hayi, kakhulu uqinisile kakhulu Kembo Mohati ngakhonokho umbono wakhe ukuthi singedlulisa esikukhangelele ukuthi singakuthola ngamavoti ngoba abantu beZimbabwe kade sebekhangela so zithutha zabantu njalo umumo nalo we-corona abawethesa uhulumeni. Ukhumbule umumo we-corona, umkhuhlane we-corona wavela emakhiweni khona ngalo ngawo ngomkhuhlane wamakhiwa okuthi thina asinani la kodwa ususipanisha nje umumo nalo njengoba thina kade zama ukuthi inhlelo zethu zisishombuluke kodwa i-corona yasitshayelela phansi. Abantu bayakunanzelela khona ukuthi asokwehluleka kwahulumende, ikwehlulekiswa ngumumo we-corona okukhona okungasho kweZimbabwe kuphela, okwamazwe wonke jikelezi umhlaba wonke